Endabeni zethu lamhlanje sokubotshwa amapholisa amabili acatshangelwa ukuthi abulala intatheli izindaba yeZimbabwe uGod knows Nare. Abantu abacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla leZANU-PF baqhubekela phambili bebhala phansi inombolo zamaphetshana okuvota abalandeli bamabandla aphikisa elibusayo. Umongameli Ian Khama wakwele Botswana uthi kumele buqhubekele phambili ubudlelwano belizwe lakhe leZimbabwe nxa esephumile esikhundleni. Kulabantu abaningi asebethandabuza okungenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa owabathembisa izulu lomhlaba esanda ukungena esikhundleni. Isibhedlela seGwanda sisebenzisa imota ezimbili kuphela ezokuthwala izibhulani endaweni elabantu abaningi okumangalisayo abasebenzisa isibhedlela lesi. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni namhla sihlaziya ukuxokozela kumanyano we-MDC Alliance. Iqembu leBulawayo City lithenge u-Eric Mudzingwa owakhokhela iqembu le-Highlanders. Kulayisok lamhla sihlolisisa umanyano we-MDC Alliance olokuxokozela okumangalisayo. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunombolo ethi 0012046506318 kumbe enkundleni yebo lenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama ngumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.